sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Ncwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obubambekayo obungamusa emthethweni, njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu.
Umnumzana Raila Odinga, umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weKenya, lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto, uthi kemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba.
Ngibonile omama bayenzile iconference yabo already preparing for the Congress, lapho-ke abagcobe khona ubaba umnanza lokubana abe nguye ozathumela ngo-2023. Ngabona nama-youth futhi lawo esenzise efana naye kwi-conference yabo.
I-ZANU-PF yazise namhla ngomhlangano walo omkhulu owe-Congress owenziwa mhla ka-26 ngomfumfu usiyaphela mhla ka-29 wokukhetha inkokheli. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa ususabalala kwezinye izigaba zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli womthetho ndaba waphezulu owe High Court uJustice Sylvia Chirawo Mugumba walile kwamukela isicelo someli wezengeza West edalele eParliamente umnumzana Job Skala esokuthi athoniswe isuka engekhaya ngokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail ecaleni aletheswayo lokuthi wayephambanisa kusebenza kwamapholisa ababecubungula udaba lokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali, ilunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Beatrice Mthethwa owenhlanganiso yamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eyaZimbabwe Lawyers for Human Rights nguye ophanyeke lesi sicelo emele uSikhala. Umnumzana Raila Odinga, umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wakweleKenya, lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto, uthi kemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba. Amakomishina amane phakathi kwayisikhombisa asekela umnumzana Odinga kulolu daba, njalo agcizelele lamhla kubana amnani lamavoti awabalanga ngefanelo. Emhlanganweni lenthethelo lezindaba umnumzana Odinga yena osencintise kahlanu kukhetho olufanayo kodwa enganqobi, ukwayise abalandeli bakhe kubana bengabangeli udlakela njalo balandele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba usandikile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthetho usebenza ngento ebambekayo, umthetho usebenza ngento enobufakazi. Okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obubambekayo obungamusa emthethweni, njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu, ngoba siyayazi iKenya inomlando wodlakela ezimeni ezifana nalezo ezokhetho. Sike sakubona udlakelo lube likhulu kakhulu, lwathatha imphefumulo yabantu eminingi phakathi kwakhe futhi uOdinga no Uhuru Kenyatta. So lokho kukodwa yinto enomlando, yinto enembali kwipolitiki yeKenya esingakubona abantu sebekwenza uma ngabe kuyukuthi ubuholi ungazange bayengamela ngendlela elobunono lento. Kukhona inkulumo eke yaba khona ethi ukhetho alukafiki esiphethelweni uma konke okuqondene nokhetho kungakapheli kube nakho lokho kuthiwa yirirani kodwa ukuze kwenzeke lokho esimene sifana nalesi yikuthi amajaji ebe emvuna uOdinga ngoba uma engamvuni ngokwe constitution yase Kenya ithi 50+1 esikubonayo ukuthi uRuto ukutholile lokho ngokwe constitution uwinile kodwa ke uma kungajikwa lokho sokungajikwa ke ibufakazi obubambekayo uOdinga azawubeka phambi kwenkantolo inkantolo imvune kube sokusiba yilapho ke okungathiwa akuye kurirani kodwa ngabe bebonke abenelisanga ukumeca u50 kade kungeyikuyiwa nasekantolo kade kuzovele kulungiselelwe ukuthi kuyiwe kurirani so nje kusenomqansa omkhulu kakhulu abantu basekhinya ababhekane nawo inkinga ukuthi lapha sesikhuluma ngumuntu isikhathi sakhe esesincipha kakhulu kwipolitiki yakhe ngokwempilo yakhe
kodwa sesibhekisisa indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo singathi kukhona inobe kusolisa okungakhomba ukuthi impumela ayilunganga
esikubonile ngokhetho lwaseKenya ngicabanga ukuthi ekukhankaseni konke kubukeke kuhamba kahle kakhulu ukweseka kwaOdinga ukuye kwaphumela obala esekwa nguHuru Kenyatta ngibona ungathi kulukhinya bezile ukhetho lwakhe uOdinga ngoba kube sengathi yena usengoweqembe libusayo uRuto ungathi usesiza engathi usesiza eqhamuka kuqembe ivele lifuna ukwengena engathi phecelezi opposition khona lokuyana kusimo sabantu bezwe kuyakulimaza ngoba bayebe izikhala kade belazo ngaphansi kuka uHuru Kenyatta bayebe bona ukuthi nawe usazoqhubeka ngendlela lona ophumayo akade esiphethe ngayo siphinde sibuke ungathi sisiba khona lento yokuthi abavoti sebebuka nokukhula komuntu uma ubuka uOdinga encintisana noRuto uRuto usemncane kakhulu ubutsha bakhe yibo obungabe naye umlekelele kakhulu ukuthi athole amavoti
umnanzana Msenzo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe limuzoxoxa lapho ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa usubulele abantwana abafika amashumi ayisishiyagalombili abangamakhulu amathathu balaliswa yiwo phansi. Uhulumende usola umemetheka kumkhuhlane wendingindi lokhu kwabenkolo yesipostoli eManicaland esithi yibo abangahlabisi abantwana babo ukuzivikela emkhuhlaneni lo njalo kabelaphisi labo abayabe begula. Amanye amadolobho aseZimbabwe asehlezi elungele ukubana nxa umkhuhlane wendingindi lo ungafika kwezabo izigaba batholakale sebewulungele. Kobulawayo umqondisi wezempilakahle kukansile yaleli dolobho umnumzana Charles Malaba uthi sebelungele ukumelana lokumemetheka okungaba khona kumkhuhlane wendingindi ngokuthatha amanyathelo athile. Wabuya waxwayisa izakhamizi ngokuhlanzeka ukubana bazivikele kweminye imikhuhlane ikakhulu owesihudo ngenxa yokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho kulezi nsuku. UMalaba uxoxa loGaina Gumede Saidi weStudio 7 ngalolu daba.
Kobulawayo owakathesi ke singakatholi amakhesi endimini but siyazi ukuthi indimini siqhamukile elizweni kwezinye izindawo zelizwe but hayi kobulawayo owakathesi esitabeni sanhla sebe singakatholi amakhesi.
Lenzani ukuthi lizilungiselele ukuthi nxa ingaqhamuka kobulawayo lilungiselele
okuqala ngathi vele ehealth department ihleli sivele si-alert sisiremzamo ukuthi sinelele ukuthi siyazi ukuthi imikhuhlane ingaqhamuka anytime so kudama program yele abe ekhapha noma ukuthi nxa umkhuhlane wakhamuka kuthole sizilimpelini kodwa lokho kwenzakala ukuthi engavele khona ama-program nxa sekude ukuthi sekule umkhuhlane sekuhlamukele kwezinye indawo within ilizwe.
Kulalaba abathi bona abahlabisa abantwana ingxenye ngenxa yenkolo zabo, lenzani ngabo labo abantu? Ngoba kukhanya kumemetheka kulabo abantu abangahlabisiyo abantwana ikakhulu.
Ye, hayi, siyazama sele ukuthi sibakhuthaze labo bona, especially abantu bakhona abantu abama-church amanye athi bona abantu babo bangamenanga bahlaza, kodwa siyazama ukubabona ukuthi sihlokolo khona ukuthi sizama ukuvikela abantwana. Asithuthi bephambani seke ekholweni labo, kodwa iy'mpilo zabantwana ziqakathekile njalo sibananzele futhi nxa abantu babo sebethe baba lomkhuhlane ugcina usungena kwabanye abantwana laba abangasuko phakathi kwe-church yabo. So kuwukuthi sibe naye njengoba sazi ukuthi ukushintsha ukholo lomuntu kuphile komuntu ingqondo yomuntu kunzima, kodwa vele asidinwa njengoba sile sisebenza khona asidinwa ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi bakubone ngelihlo elitshiyeneyo ukuthi senzela abantu ababo ishebi yabomkosi
sesesitshintsha lapha sesihamba ngendaba zamanzi. Amanzi koBulawayo kulezi nsuku khanya ayaswelakala, ayahlupha. Lokhu kukhathaza njani impilakahle yezakhamizi zakoBulawayo?
Kunehlupho olukhulu kakhulu ngoba yazi amanzi vele aqakathekile nxa sikhangela indaba zokuhlanzeka, ngoba nxa abantu besendaweni engahlanzekanga kulako ukuthi siqhamuke imikhuhlane, especially imikhuhlane esifude leminye nje ukuthi imikhuhlane ukuthi abantu abasagezi, abantu abasasuthi bagcine indawo zabo, amathoyilethi, izambuzi zihlanzekile. So khona kuyana kuya-expose abantu kwemikhuhlane, especially imikhuhlane yesihudo. So esebenza nayo i-department sigcina ngokuthi sikhuthaza abantu imfundiso yokuthi asijangala amanzana lawa amabethanga bengathola baphathe muhle, njalo kuzama ukuphephela amabethwane nxa sebendawo aphathe muhle. Ngoba sijangala ukuthi uma abantu amanzi sephonga ukuthathwa sigcina ema-containing lapho bantu kufuna ephuma ezimpompini, kwanele samazinana asevuke eqondile ehlanzekile begcine bewacontaminata bona begcine siba yilohlupho futhi sesezile mkhuhlane, ngoba vele abantu amanzi akhona ayabe emalutshwana. So kuthole ukuthi asesetshenziswalo khona ukuthi ezinye indawo zisala zingasagiliswana njengamaizambuzi, njalo abantu bengasahlanzekanga emkhuhlane ngaba.
Mnumzana Charles Malaba ngumsekeli kamqondisi wezempilakahle kumanisipala wakoBulawayo. Limuzexoxa lapho logayena Gumede Saidi owe-Studio 7 ngocingo ekoBulawayo. Ibandla lezanu-PF lazise namhlanje ukubana liza kwenza umhlangano walomkhulu owe-Congress kususela mhlaka-26 Mfumfu kusiya mhlaka-29, lapho elizakhetha khona umkhokheli walo omutsha kanye lamalunga e-Central Committee. Lokhu kwaziswe ngumqondisi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Obed Mpofu. Umhlangano lo uza ngesikhathi kubekwa kulokudonselana okukhulu phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngothi singabona uChiwenga incintisana nalo Mnangagwa na kulomhlangano la idinga kubana umkhokheli weZANU-PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma waqala ngokumbuza ukuthi kuyini sibisibili abakukhangeleleleyo kuCongress yabo leyi.
Ikhangelele ukuthi bona lo ngakukhutha kuhle
njengoba wonke mathathi libandla elihlelekileyo elinzinzo ngendlela okumele zenziwe ngayo asidlala maqhathelana sidala izinto ezihlobana. So bonke nje okumele kwenzakale kungabona kusizakala ngendlela eqondileyo, akulanto oluzabuya lugobe kumbe luphuma ngendlela engayishiyo, ngoba thina silibandla eliyahleleka sidele from ukuqala ngesikhathi sizobuse kuzofikela kwisikhathi kuzosesesilayo.
Emhlanganweni lo siyabona ukuthi lizakhetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu-first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Asisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Angibona ukuthi bandalo mina ngoba yena ubaba uthi kanasegcinele eligcekeni yedwa esithi kona icabinet yethu eka-2023 ngubaba uMnangagwa. So xa yena ekushilo emgcekeni phambi phakathi kwabantu kuzabeswa kuvele ngabi ukubana kuthinte izinto. So angiboni mina ngibona imisebenzi yabantu abafuna ukuthele because i-division ebandleni le-ZRPF ibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparation for the congress, lapho-ke abagcobe khona uMnangagwa ukubana abe nguyo zathumela ngo-2023. Yabona nama-youth futhi lawo esenza into efana nayo kwi-conference yabo preparation for the same congress naley, and I'm sure ama-overprints abalandelayo ku-conference yabo I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo, ngoba thine sama nokhetho lama-overprints kuma-district etapa abaningi bayenzile ama-resolution abo bonke beqale bathuma le-resolution ale yokuthi zona come 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela ya kuma-elections zona nawo.
Ulilunga le-central committee ukhangelela ukubuyela yini kulikomiti, ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-central committee njalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuze ngendlela ebe ngidinwe ngayo ngabantu abe-committee eyakobulawayo, njengoba ngibone ukuthi bane-enedini engaphazamisa khona lokho.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-ZANU-PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba untungameli uphinde waxoxa njalo le ngcethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Hlela Ncube.
Angiboni kusiba nenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lo phela esikujwayeleyo, nalabo abazangena ezihlalweni bathi bayibona nabana abadiniweyo asebeyihambele ndlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singelamsebenzi, singelazibhedlela, singelamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akuna lutho oluzasebenzela abantu beZimbabwe lizazalwa khona.
Kule mbiko sitshona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababa uChiwenga lo uMnangagwa, lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula, ubona uChiwenga encintisana lo uMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho, akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo ZANU-PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka, ngakho-ke akukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka. Kuzaba yinto nje esiyazi ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kunokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe, kodwa kangiyiboni into yakhona isiyakwenzeka ku-Congress. U-Deputy Vice President esephakamisisa nje sithi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe futhi ukungena uyabeza nominethwa kusemanje kusekubonakala ukuthi kumanjani, kodwa kangiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa ku-Congress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo, anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu, ngemva kwalokho ubona esima eceleni yini evulela ubaba uChiwenga, kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso weZANU mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angikuphiki ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe, ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kambisa ngabe kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni, ngingeke kungangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso, kodwa-ke njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise. Kodwa-ke ngisukuzama ukuthi ahlale okwedlula iminyaka le engutheyena ivunyelwe isisekelo sombuso nxa kakhulu kungaba ukuthi iZANU-PF iphathele phakathi ijikile. Angiboni ukuthi iyaphisele uncedo akahamanti akanabuhlakanipha okungamenza ukuthi avuse ilizwe aqinise iZANU-PF ngale kuka-2028 kabe sokuyiqedisa nje ayithele emagodini.
Ibandla leli lithi lizaguqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulator ipolicy. Kukhona yini okutsha obona mhlawumbe bekuletha okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe?
Akukhona kancane, ngabe kwakukhona ngabe sasakubona kudala eminyakeni engu-42 bese sihlalweni. Ngakho-ke kuzaba kuyikhona lokhesi kujwayele ukuthi lapha nalaphana kuyenzela lokhu nalokuyana. Kodwa ebantwini abaningi izigidigidi zabantu asoze zithintwe yilokho okuzakwenziwa ngale ngaphandle kokuthi kuphela sihlupheke okwedlula lokho okuyikho khona. Asivumeni ukuthi soluhanjiwe uhambo alisibonile aluhambi ngendlela efaneleyo. Lapho esiya khona sikho lapho abantu beZimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selidikela liyamsebenzisa lilalutho ngenxa yalezo ndawo ma-policies okukhulunywa ngawo. Ngakho-ke ngangiboni ukuthi kuzaba nenguquko kuma-policies lawo ukuze kukethwe impilo enhle ebantwini beZimbabwe. Kuzaba yiqembiso nje ezingazali lutho.
Ku live talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubhalisela ukuvota kanye lokuthi bathini ngempumela yokhetho lwakwele Kenya olusanda kugqitshwa.
Uhulumende uthi usezakhangelisisa ukukhuphula isigaba seholo lezisebenzi zakhe esibhadalwa ngedola leMelika esama allowances kanye laleso sigaba esibhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali. Izisebenzi zona lokhu ziqina ngelokuthi zifuna iholo lazo lonke libe lidola leMelika ngoba indleko yonke yempilo isihlawulelwa ngaleli dola. Izisebenzi zikahulumende lanxa zisamukela isaziso sikahulumende lesi, ingxenye iholo lazo elibhadalwa ngedola leMelika zona zithi ngabe lonke iholo langikhona lihle libhadalwe ngumqhashi ngedola leMelika, hatshi ukuhlanganisa lele Zimbabwe elingasasebenzi endaweni eziningi zelizwe ezitolo lakwezinye indleko zempilo. Umnumzana Anthony Majongosi, isikhulumele senhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH, uthi bafisa ukubana iholo lonke baliphiwe ngedola leMelika.
I-government yathi izosifakhela, izozama ukusifakhela i-USD, amadola e-America. Bonga, ingasifakhela ama-US dollar, siyakubongela ukana. Kati zoithi izofaka enye imali abe ama-RRTGS, enye ama-US dollar. Kodwa thina siyaqhubeka phambili sithi hayi, thina sifuna imali yonke leyana ibe ama-US dollar. Yikho ukuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle.
Umnumzana Lindi Nkosi maqathelana wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association uthi kulicebo elihle kodwa kumele kube lesiqiniseko sokuthi ngokwesikhathi eside lokho okwenziwa nguhulumende.
Ngibona abantu abaningi bazayimukela ikakhulu nxa ikhweza nge-US dollar. Kungenxa yokuthi into eziningi esesizithenga zama-services lento esizithengile sesithenga kakhulu i-base sesiba yi-US dollar. Kodwa engabe sengikwesabela ukuthi uhulumende engabe kambe ulayo imali uyenelisa ukusustaina i-US dollar salary leyo na. Ikakhulu considering ukuthi inhloso yabo ibingeyokuthi bekhangele bebuthelele izimali ukuthi senelise ukuthi sihole imali khona yokusihole okwesikhathi eside.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli seyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ. Yena-ke upha umbono wakhe ngaleli nyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende.
Umbiko Mthuli noMamvima abasinikeza wona njengabameli bezisebenzi okuthi bazakhuphula imali ye-US dollar ngoSeptemba, babuye bakhangele behlaziya leyi RTGS isitshengisa ukuthi uhulumende usaselo mango mude phakathi kwakhe lezisebenzi. Besicabanga ukuthi umhlangano lo ngokusondeza eduzane phakathi kwezisebenzi lo hulumende, pho uhulumende kafuna ukubona ukuba izisebenzi azenelisa ukuphila.
Umphathi njambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lowezisebenzi zikahulumende uMnumzana Larry Mavima batshele abameli bezisebenzi emhlanganweni oqhutshwe ngamaviki edluleyo ukubana basahlolisisa umcabango wokukhuphula iholo lazo ngenyanga kaMpandula kanye lokwengeza isigaba seholo elihlawulwa ngama-RTGS. Uhulumende uthi uyaqakathekisa impilakahle lenhlalakahle yezisebenzi zakhe, kodwa inkinga isuka ibe ekuthini akenelisi ukuthola idola lemelika lula elenela uholisa izisebenzi zakhe. Uthi kodwa uzakhuphula isilinganiso semali yama-RTGS kusiya ngokuthi umuntu vele uthola malini izisebenzi zikahulumende zamukele lumbiwo. Ngemibono ehlukeneyo abanye besithi leli linyathela elingelaqiniso mvavelele, lale imali efakwayo ilidola lemelika ingelabizo ingeyama-allowances kuphela okungenzeka ukubana ivuke ikhitshiwe loba nini. Kunje zihlala zisethusela ukukhalala umsebenzi ngoba iholo lazo lingahambelani lentengo esezitolo layo yonke indleko yempilo.
Inhlanganiso ye-Business Economic Empowerment Forum, BEEF, encedisa abantu ukuqalisa amabhizinisi atshiyene yagoqela ukulima, ukwembala, ukuthenga lokuthengisa. Kumaviki edluleyo babe lethuba lokuqhuba imihlangano yemfundiso besabelana labalimi ngendlela zokulima ibilebile. I-BEEF yona ipha abalimi inhlanyelo ngoba yiyo evame ukuba lentengo ephezulu lolwazi lwendlela zokulima lesi silimo. Ukayena kumethe site we Studio 7 ubelethuba lokuxoxa lomqondisi wale inhlanganiso uNkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla echasisa kabanzi ngolinywa kwebilebile.
I-BEEF yaqalisa ngokuqalisa kwahulumende lo omutsha eZimbabwe, njalo yinhlanganiso eyabunjwa ukuthi imele abantu kumabhizinisi ngendlela ezitshiyaneyo, kuba futhi befinyelele ukukhuluma lohulumende ngendlela ezinhle. Inhlanganiso ye-BEEF ikhuthaza amabhizinisi amaningi. Ngaphandle kokulima, sikhuthaza ukuthi abantu abakhangele i-tourism, i-manufacturing, i-mining njalo nendaba ze-procurement. And endabeni yokuthi sikhangela abomama, abo-youth, namadoda, anyone okubhizinisi simkhangele.
Ungasitshela ngamafitshane ngemihlangano elibe layo kule iviki ephelileyo, belihlose ukuthi lenzeni?
Inhlanganiso yethu ye-BEEF ebesilayo ebulawayo laseKwekwe leHarare besikhuluma ngendlela yokuthi abantu bengalima njani ibilebile langentengo yayo lokulithengisa ngaphandle kwelizwe.
Ungathi kungani likhetha ukukhuthaza abantu ukuthi balime ibilebile?
Ibilebile kuze silikhethe yisilimo esingcono kakhulu, njalo asibizi izinto eziningi ukuba lilinywe. Lingalimeka lingalandlelo eziphezulu kakhulu, njalo futhi liyafuneka ngaphandle kwelizwe.
Singathi esikhathini esiningi abalimi bakhala ngokuncediswa ngenhlanyelo lokunye okunjalo, lina njenge-Business Empowerment Economic Forum libancedisa ngani?
I-BEEF incedisa abalimi ngokuba subsidizela inhlanyelo, ngoba inhlanyelo yebilebile iyadura.
Ubona abantu belwemukele njani uhlelo lwenu lolu olokulima ibilebile elilukhuthazayo?
Abantu bayathokoza kakhulu ngendaba ye-BEEF ngoba sesihlanganise abantu lohulumende, njalo sakwanisa ukutshintsha amanye amapolicy kumabhizinisi lama-industry lapha eZimbabwe ukuthi abantu besebenze ngendlela.
Lo-ke uNkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla, umqondisi wenhlanganiso ephathisa abamabhizinisi amancane agotela okulima.